umzana Ndebe ukhuluma engumuntu owaziyo lapho efikela khona ngoba ngo-2009 no-2008 nguye owayehleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma kwakhe ukuthi ukhulume njengomuntu omdala yini, kakuseze kwenzakala ukuthi uza ukuthi hayi kibhazi ingakathi nathi hayi yena mnanga kwawena izinto zingazihambanga kuhle. Kodwa nje uyakhuluma ukuthi hatshi nxa kula bantu abakhalakhalayo kumbe ngozulu weZimbabwe ndiyikade eyumbi iyo, hatshi ingcono uhlale phansi njengabantu khulume nizanane kwenzile ukuthi nilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone uMnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kaMnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa ukukhuluma komuntu odithi unqobile. Yasothi akukhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyo uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekumbe lethuba elokuthi i-SADC ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule iripoti ekaNevus Mumba election report yana. Ngakho hathi akusuze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo. Yebo uzithi uyanqoba kodwa phela abantu abakhalakhalayo baningi kulalabo abantu abathola abanqoba. Ngibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu ebutha eZimbabwe kulokhu khalakhala lokukhona na isadeka.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-TCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Ya, lapha ngibona impumelelo ezingathi zimbili kodwa into eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume ukwenzela ukuthi balungisise nxa kungenzeka ukuthi kube nohulumende womanyano kumbe kube transitional authority. Hatshi, lokhu kuqakathekile, leyo yinto efanele yenzakale. Okolunye ukhetho ngibona ngathi lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi. Kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lokhetho kube lokhetho olwenziwa nxa izinto zakhona sezilungisiwe lezo zinto akade bekhalakhala ngazo. Asizithibawazithi impumelo yakhona njani kodwa angiboni ukuthi kuzaba lolu khetho okwakhathesi.
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lo hulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba into enganceda iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngohulumende womanyano wo-2008 nabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lowana yini wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobi obabukhona ubakumgabeni yibo benza kwaba lamabhanga amaningi. Kwasalwa phansi wakhulunywa, ngazi ukuthi njengoba umuntu lami ngangikhona ngikhulunywa isisekelo sombuso esitsha sabe ngisizwa hathi asifumanga kuhle kodwa abantu basithakazelela. Isisekelo sombuso lethanda yiso esasifanele ukuthi sihambise phambili. Yayinto iyaphuma kuhle silinde. Kungaba lokunye ukukhwalakhala kodwa saba lethu kufunde ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengizani, beba bethikisana kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle. Ngibona ngathi mina isasifunde esihle esingasisebenzisa kakhesi ukuze siye phambili.